Langa ukwethu sela kungakukhulu njengaseminyakeni eminye sake sayibona ngakusho ukuthi kakula kwethu selwa baningi abantu abethuselwayo baningi abantu abachaywayo akukhulunywa nje kuphela kodwa ke inhlanganiso ezizimeleyo labakhangele ngokhetho bakukhulumile lokho kakhulu sikubonile kusenzeka kuma district wonke nje kulabantu abethuselwayo kulabantu abachayiweyo kulabantu abahlukunyeziweyo ngendlela thizeni kanti ke kasingakhohlwa ukuthi ziningi indlela zokwenza umuntu acine ethethe isinqumo akade engasezasithathe nxa esiyavota ungamncitha ukudla ungamkhumbuza ngegugurawundi ungenza nje noma yini umkhumbuze ngo-2008 konke khona lokho kuyabe kuyukuphinda udlakela yikho esikubona kuqhubeka kakutho ukuthi kungatshawa komuntu kethuselwanga nxa kusizokhethweni ziningi indlela zokwethusela abantu ziningi indlela zokuthi abantu bavotiswe ngenkani bengafuni ukuvotela lokho abangakuthandiyo
abavela kusadaki la ku-Commonwealth abazehlola ukhetho bafike elizweni izolo kuyini kahle kahle okumele bakufake ilihlo
ngesikhathi abafika ngaso umonakalo vele suwenzakele kunengi osekwenzakele okade kungasoze kwenzakale ngabe babefike kulesikhathi siyabona nje sibonile njalo amaqembu aphikisayo evinjela ukuthi akhankasa abamba amarali ekhululekile sibonile ukuthi emsakazweni lapha e-ZBC lasemanyuziphepheni kahulumende amaqembu aphikisayo kakhitshwa ngendlela efaneleyo nxa ekhitshwa besolwa sibonile laphana njalo ukuthi abantu bethu selwe ezindaweni ezihlukahlukeneyo ngakho-ke nxa befika ngalesi sikhathi okuningi vele sekonakele kodwa-ke sona lesi sikhathi abanaso kabasisebenzise babone ukuthi kuyavotwa ngendlela ekhululekileyo ngalolo suku kuyabalwa ngendlela yakhona ama-results a-announcewa ngesikhathi njalo ahambisane le ndlela abantu abavote ngakhona kodwa umonakalo vele sudalekile sokwenakale kakhulu ngendlela abangasoze bayiguqule njalo
Sibone i-CCC ikhala ngokuthi amapholisa aseqalisile ukuvota ngeposo aphoqwa ukuthi avotele ibandla le-ZANU-PF kodwa abe-ZANU bayakulandula lokho ungathini ngalokho
I-postal voting imele yenziwe njengalokhu ukhetho luqhutshwa ku-polling station kumele kube lama-political party polling agents abamele amaqembu aphikisayo lelisesihlalweni ama-observers abantu abazimeleyo abenhlanganiso ezizimeleyo abamasonto abavela ngaphandle kwelizwe kanye labo bonke nje ababefuna ukuthi ngokusemthethweni babone ukuthi ukhetho luqhutshwe ngendlela efaneleyo ngokuba nxa kungekho abantu elinye ilihlo elibonayo kulula ukuthi labo bavota nge-postal bethusele bagcine bevota vota ngendlela kade bengasoze bavote ngayo lokho kakufanelanga kubuye kwenzeke njalo kanti-ke kade sikhona lokho okwenzakeleyo kuzaba yimbangela yokuthi kube lempikiswano ngemphumela yokhetho kuzaba ngokuthi ilizwe leli liphile ngaphansi kobunzima futhi kwezenotho kwezepolitiko kuzakwenza ukuthi kungabi lemisebenzi kungabi lempilo eqondileyo yabantu eminyakeni eminye elandelayo ngo-5